uVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kulwezi 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yikubo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi ngokutsho komthetho sanda kwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. I-MDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa emavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu zvavari kushambira motikari izvo haisi motikari ine anything to do with government or ma arms of government inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti
lava ngavantu nje avavezihambela avangelani lokwenza lohulumende imota leyi kayisiyo yama-CIO nyabantu nje avavezihambela avahlaselwa nguChamisa labantu bakhe bagcina besiyamangala emapoliseni okukhanya sobala kuvhidiyo emphakathini ukuthi uChamisa nguye owazijikela emoteni hatshi ukuthi wayethunjwa. Nguye uChamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo.
Umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa. USibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalomkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayefi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela phakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhaliphe njengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uPresident Ntsamisa nguye owaphumelela kukhetho odlulileyo. Siyazi ukuthi abantu abakhulumende labazalo bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo ofana lakhona lokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhla ka-1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani, ebathuma ngaliphi njalo abatshela ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani. Ngoba ziningi izinto eziphumayo zenzakala uhulumende lathi kakwazi. Khathesi uPresident Mnangagwa ukuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhla ka-1 August mbani. Kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi alokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi uhulumende lo okusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kahle umsebenzi lo wokulandela abanye abaphikisayo lokubahlukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kahle.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho. Kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atsho ukuthi ngubani. Nxa kuyikuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa bemzondele lokho abamzonda khona kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende. Uhulumende unawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende ophethe amandla ethi kasuye. O esifuna ukuza uhulumende ukuthi ngubani ngoba uhulumende ulamehlo ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthi labe bazi ukuthi ngubani owenze isigameko esinjengaleso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ube ngeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elikusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu beZimbabwe bonke kunye lezingane bayakwazi ukuthi uhulumende lo akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obithi sebeke babotshwa, uChamisa njana laye wake wabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engenamqondo njalo engelakuhlakanipha ngoba izizalwane zeZimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi ababulali njalo abahlukumeza.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana incwethi yehlaziya ezombusazwe sixoxela eseSouth Africa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upha njalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngaphi njalo njani. Umnangagwa uthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kungaba kuyinto entsha elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela i-corruption nxa inga-implement. Ungakhumbula ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukuwufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwanti ukuthi kuyasica singani sehlulika ngesikhathi ezehlukeneyo. Kuyafana lama-policies wona yabe abefakiwe siyathi lama-policy amahle but uku-implementa yikho kujala uba yi-problem nxa sikhayele eleZimbabwe. Alo mthetho ngokwawo bese kufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho onjalo ube khona kodwa sesithi emakhoti lalaba abanye babophaka nje abantu corruption sobuze besebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kulabantu abanothileyo kakhulu ungadinga amakampani abo akulalawo lakampani alayo ubusuzibuza ukuthi umthetho engayo imali yakhona kuyabe ukuthi uthole itenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwanayo lo minister kumbuzwanayo lo zanu. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singake sikhangele ukuthi komthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathe thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele esidinga ama-big fish those people that abalemali eningi abangayijustifyi ongakwazi ukuthi uyavelanga yes esikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kibo osiphatheleni phela basebenzele omunye umuntu omkhulu.
Khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasise ukubana inotho yakho wayithola njani. Ubona usebenza khonoko
yikho kuqalisa athink nxa sikhangele yikuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela kodwa okwenzakalayo kathesi yikubana umuntu uyabotshela i-corruption ephuma ekoti ngoba umthetho awukho lawo noma ephumile omnye abhadala ifayini but into azitholileyo abezingafofideki nxa sikhangele khonapho kungaba lokhu ethuselana nokubiselana labancane labade befuka utshontsha kade bekhangela ukuthi ndela babe sebesethuwa ngoba umthetho usukhona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho lo njengobuye ngama-presidential powers kufuze ukuthi ngesikhathi esifitshane ubusulungisiwe waba ngumthetho olungiswa yiparlament.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Benana masiva
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engatholakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udaba lolu lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapha athethwe khona ngilo baba uEzra Jesus Banda njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Babachisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi phila kakhulu kunjani eBiltane?
EBiltane umqando sukhona njalo sokuba mnyama emini kunje ilanga sasilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Ye kunjani?
Ngiyelela abalaleli lo.
Hayi kuhle kakhulu. Sikeze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga asithi ngumuntu ongumama kumele kuphathwe njani kunoko? Kumbe ungubaba nje?
Mina ngibona ukuthi ungalingavele limbambe vele kuyukuthi useganga kumbe vele uselesikhathi ekwenza seganyile ukuthi limkhangelise umnyango aphuma azihambile ma kuyukuthi isizathu sakhe asizwakali ngibonekani kuthiwa kungcono omunye lo munye asale ephile yakhe ngoba phela niyabe ehlulekile ukuthi azibambe sekhaya waze wabona ukuthi ukuganga yikho kungcono ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole eganga mna ngibona kungiyinto engekho right nxa abantu sebesehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo omunye lo munye akathatha isikhwama sakhazi buyelela ekhaya kumbe yalapha akhona afuna ukuthi abe i-free court ngoba ma usubulala kuyafana nayosusiba lezandle igazi ezandleni zakho. So ubuyekele umuntu azihambile mina mbona ukuthi kungcono la usale uzivalele uright omunye lo munye aziqalisele yakhe impilo enhle entsho yabo uvele uyifuna ayikhona ukuthi lize gcine selixabana sokuba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Spanda siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodaba lololo luphathwa njani
abantu babulalana Dube
isizathu sokubana nje umuntu usukeke adelelwe yimizwa, umuntu adelele lo athetheni layo mba endele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle nesilungu esingathi last. Ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emacansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcina sokubangela ingozi. Kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi kakusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu, kumele udle uphumele egcekeni ukuthi hayi kambe ke imizwa yami siphelile kuye, so ngcono lawo sihambelwe kini lami ngidinga omunye.
Ye, kodwa kulula yini Madube ukwenza khonokho?
Abanye bakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho, kodwa sofuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelacuko ovumela ukuthi nxa sovele sokwenzakele sokwenzakele. Khonokho kuthiwa ngubuti ezi ukuthi abanye abasuke umntala awulelokhu ze ngenhliziyo, omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga plan B. Uplan B wokuthi hhayi umekela zihambile vele usecabanga ukuthi ngihloka atinginqamu atingi wonke ababulala kuma abantu. Kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi, hayi mna mbone ngani kuthiwa kuba ngcono abantu uyabayekela abazihambile ngoba ungazondi uzondo okweqileyo uzagcina usenza icala ugcina ubulala abantu abangela cala.
Madube, hayi sikuthi kuyabe umuntu ekuplanile kule sikhathi esifikayo esingathi i-split seconds okufikayo ulaka abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Sumtholile ungwakho-ke kulomuntu alaye balele khophana ufike lulaka kula sikhathi sokuthi vele uzikhontrole kumbe uzame ukuthi uzibambe kuba buhlungu. Abangekho becaleka befinta omunye mhlaye vele iciko labadobha ingqama ekhitshini ahlabulale ngoba lulaka lwalukhona azonanzelela sokuzilethe ukuthi hhayi lapha ngangizihambele ngahlala i-suitcase yami ngashiya ngako ngcono. Kuyabe kumcaphule kakhulu kumzisa ubuhlungu, uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje.
So njengoba
lelo liqinisa sibili
uyatsho sibili
ngesikhatshana nje umuntu uyaqinisa sewonile senza into enkulu yokuthi sometimes uyaregret after senza lethi shuwa ngani laphana ngithe okusho ukuthi sehluleke ukuthi sicontrole iinhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane qine usuyenza into enkulu ezakuphosta impilo yakho yonke kati ngani kuthiwa iinhliziyo lezi siyakwanisa ukuthi sizibambe. Ngingathola kunjalo nje uzithathele isikhwama sakho uhambe kumbuma uhambe uzakuyabuya ngobuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kati kuhambe njani sihlale phansi lisolve. Nxa kuyukuthi uyesihleke ukuthi alaleli hhayi omunye nomunye azithathele isikhwama sakho angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyisuka.
Lo-ke ngunkosikazi sakhilelilene uMadube ukhona ngale-ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale-ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda, lo Madube tingadinelo kusasa.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilayo.
Wagcina amasiko wawusenziwe manyama sina masiko bayawagcina amasiko.
Siyabonga Gibbs, silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike.
Yekudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Namhlanje bafethu sise Boston lana eMelika sixoxa lo sakhulayo ongisamabhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi Tuver. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Ndlovini, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani mnumzane?
Hayi ngiyabonga Mike.
Injani impilo? Ngiyazi vele ukuthi usuphila lana kule Melika eBoston.
Hayi impilo right kabi, like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha naseMelika, ama opportunities esiwatholayo, you know, they are so much better than those that I could be getting if I was back home, and which I'm happy about.
Mhm. So masithi intudaba ulise goodwini lamhlanje, ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa yiTuvel. Awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani iTuvel niyenza umsebenzi onjani?
So iTuvel yona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imchova lamabhasi ukuthi behambe besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye. Like for example, like let's say eBosempopomo sifuna edolobheni, okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umchova, lonke umuntu okwaziyo ugada umchova uyahamba e-bus stop anje ume kumbe akwazi kuma for 5 minutes, for 10 minutes, for 20 minutes. So kwenzakalayo ukuthi wena njengomuntu ogada umchova, isikhathi sakho kahle kahle awula control. So what Tuvel does is that it allows ukuthi khona abantu abagada umchova, yeah, download the app later, we sign up, we create a profile, then we add information about like your bank details. So kwenzakala ukuthi you can track uyakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini ungakasuki ukuthi uye kwenye indawo uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi mchova i-5 minutes away, 10 minutes away ikhatshana okunganani kulawe. Then ubusunjani ubusu-checka into i-app. And that essentially what it does is ya deduct imali like something like 50 cents nxa umchova akhona i-50 cents. Then usuhambe bus stop yemelela uyathola QR code. Ungafika e-bus stop laphana u-driver wekhombi kumbe uwindi wekhombi sesikani QR code lelana sethola imali yakhe digital form wona usukade umchova ususiya edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umchova you're able ukuthi ube wazi ukuthi umchova ifika ngesikhathi bani ngapi njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona njalo iza cost amalini njalo uzaphinda ubhadale imali yangkhona digitally kungela actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njenge nhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe
imanthedlile le sibe siqalise ukuyi pilot program nyana okuncane and that was essentially meant ukuthi sitest MVP yethu sibone ukuthi aplan kona leyasebenza yini but kahle kahle khona sibona ngani i product lethu sizalilauncha ligcwele towards the end of December like during Christmas.
Right. Awungitshele ke mnumzana uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali enengi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama services enu.
So kahle kahle I mean like lapho ukukhuluma point eqhakathikile sibili. Esizama ukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi i-product lethu si ensure ukuthi aso product idla idata. That's the first part. Then the second part obviously in these solutions that were ama solutions esizama ukuthi siwadinge as time goes on that would be trying to partner lama telecommunications companies njengako Econet labo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani.
Kahle kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba owner imchova abantu aba run ama business awo. Wow, what we essentially trying to do is to empower people that own ama kombi.
Hayi gqiba uhlelo Ndlovu utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle kahle sine website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini silontsha nini. We have a Facebook page and a Twitter page and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini sikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bekuhle ukuba lawe kuhlelo labasakhulayo.
Okay, ngiyabonga.
Mthwakazo muhle lapha bengixoxa lomnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla masidibane ngevikezayo olevalisa ngenjabulo ngumaikhobe sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasa khulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Siyaqhubeka njalo sifunda umahubo usahluko ngu-46 undima ngu-10. Ifundeka kanje ithi yona thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi kasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova, thula wazi ukuthi mina ngingunkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami. Ngizwile ukukhala kwabo ngakho ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli uFaro ebahlukuluza bebashayisa izitina ngotshani babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade khulumile ekuqaleni kuAbraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years after 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi behlukuluzekile behlupheka besebuhlungwini kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi uNkulunkulu nguye omisa izikhathi nguyohlela izikhathi konke kwaziwa nguye yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi uphila ngaphandle kwesikhathi kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi kaNkulunkulu bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe abesethi uNkulunkulu kuMose manje ngizwile ukukhala kwabo manje ngisengizile. Zihlobo zami ezithandekayo uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena kasithule sazi lanxa siphakathi kwenhlupheko lanxa kusebunzimeni lanxa into zikhanya zidule ezitolo zingasekho lanxa intengo yezinto ikhuphuka abaningi bedidana ngamakhanda abanye sebecabanga ukuthi lizwe liyavalwa zwana ukuthi uNkulunkulu uthini uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli uNkulunkulu esimkhonzayo akalali akadakwa akakhohlwa uNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane noma sekunjani ake sekeleni ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi ake sekeleni ukukhuluma ngiyangizwa abanye bethi hey iZimbabwe iqalekisiwe hey iZimbabwe kwabanje lithi iBhayibheli izwi lenkosi amandla okufa lokuphila asemlonyeni aselimini ngolimi lwethu siyadiliza ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye ma isikhathi esifaneleyo sesifikile yena uNkulunkulu uyakwenza yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo uNkulunkulu akasidelanga uNkulunkulu lecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Akuyiphethe mfundisi
ake sithandaze sibongile isewenkosi yethu Jesu sibonga amandla akho sibonga izwi lakho eliphilayo siyabonga ukuthi wena kawusidele uthe wena sithule sazi ukuthi wena unguNkulunkulu babona amandla wonke siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni aduduzeke baba siyathandaza sikhulekela abaphathi bohlelo ukuthi babusise babo baphakamise uNkulunkulu sikhulekela izwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila iZimbabwe iyaphakama baba ngegama lenkosi uJesu phakamisa abantu bakho busisa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje ngitsho labagulayo abalele esibhedlela. Silethemba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elithumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.